tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 1 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane, kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May, sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka.
EZimbabwe liza manyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya, kuthi eziningi sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yecoronavirus.
Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini.
Abaphila ngokuthengisa bakhala ngokuthi uncedo abaluthenjiswe nguhulumende abakalufinyeleli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abaphose bangene kumakhulu ayisikhombisa, 672 abahlolwe umkhuhlane lo izolo, abedlula amakhulu amane batholakale bengelawo. Impumela yokuhlolwa kwabangamakhulu edlula amabili, 261 abahlala eHarare, ayikaziwa. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni wonke jikelele, umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 233,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu, 3.3 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abantu abangu 37,402 njalo wabulala abangu 1,598. Asebesindile bangu 12,248. EZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya, njalo eziningi sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU ithi lanxa imisebenzi ibivele isilela eZimbabwe, umkhuhlane lo wenze umumo waba mubi ngamandla. Ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo sokudale ukuthi abantu abanengi abaphila ngokuphanda bathwale gadalala ngoba bengasela ndlela zokuziphilisa. Amankampani amanengi lawo abikwa esesehluleka ukubhadala izisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo. Yena othi kuyadanisa ukuthi ikhefu lezisebenzi leli linazwa esikhathini esinje.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May, sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka. Besingakuboni lokho kusenzakala. Esingakutsho singathi njeni, yisifundiso esikhulu kakhulu ukuthi abantu kabahlale bezilungiselele ikusasa phela ayazakali ukuthi iminjani aluba nje umnyaka uthe uqhamuka sikwazi aluba sasizakwazi ukuthi nxa sokuthe kwabanje singenzani ngokubona kwethu isifundiso sifundile akufanelanga ke bese sikhala nje sigoqe izandla sokufanele siziphakamise phela njengezisebenzi singenziwani ukuthi sibe sesisakha inhlanganiso eziqinileyo inhlanganiso eziza kuthi nxa amamembazi ke kumbuzulu esehlangene le ndaba enje kube zinhlanganiso ezigwanisa ke ukunceda kufaneleke njengezisebenzi sibambane sakhe lezo nhlanganiso.
Kukhona yini ongakutsho kuhulumende ngalolu suku?
Sibona ke engani ke ohulumende abathize ungani bajunyiwe ngomkhuhlane lowo kade bengalungiselelanga. Sibone izibhedlela zingekho, imibheda ingekho ezibhedlela, amaphilizi engekho, imitshina efunakalayo ingekho. Kuyisifundiso ukuthi asigcine nini phela, sigcinela ikusasa, singathi ngesilungu ama-reserves phela, ukuthi njengoba amakhampani esebhidlika sibanikani njengelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane wecoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Inengi lithi lanxa uhulumende esithi sesungule inhlelo ezithile zokuphathisa uzulu ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umahluko awukacaci ngoba ukudla, amanzi, imali lokunye kulokhu kungabambeki. Inhlelo lezi zigoqela olokuthengisela abantu impuphu bese zindlini, njalo uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo ukudla lemali. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu, uthi abakazifinyeleli zonke lezinhlelo.
Uhlupho lukhona ke ukuthi imisebenzi yethu imile njengabantu abaphila ngokuzisebenza. Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini. Kutsho ukuthi ke means of livelihood has been seriously affected. Abantu sebetshona behlezi ezindlini, ababelakho ababekulondolozile sokuphelile. Enye into esihlukuluzayo ukuthi sithenjiswe ke i-cushioning allowance kumbe i-COVID-19 mitigation fund le ekhulunywe ngayo nge-phase 1 ye-lockdown. Kodwa ke sacelwa ke ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa ke sihambise ke ama-details ethu through ama-associations esisebenza ngaphansi kwauhulumende ke uza kuthi ke ancedise laba bantu abalahlekelwe inzuzo ngemali ke okuthiwa ke i-cushioning allowance. Leyo mali lokho eyikhulunyweyo asikayitholi. Besibuza nje amalunga ethu kuma-ward phose wonke akabulawayo ukuthi kambe ukhona oseyizuzile yini. Thina kwethu i-organization association lama-members akakho sethi wayithola leyo mali. Kanti njalo into esihlukuluza ukuthi leyo mali ngokuzwa kwethu kukhulunywa nge 200 pond. I 200 pond kambe nxa sikhangele i 21 days ingaphilisa umuntu na. Lesifisa ukuthi ngawuhulumende layo uyenza nje ahambelane lesikubona kubomakhelwana bethu amazi sakhelane lawo ukuthi at least nxa bengathi ifamily nganye yine. Equivalent ye 50 kg impufu ama-cooking oil. Ukudla nje okungenza abantu baphile okwesibanga soneso ese 21 days. Kungenjalo sibona uhlupho olukhulu kakhulu ezindlini lapha. Indlala sibe siqalisa ukuthi ihlasela abantu.
Ukuxotshwa kwenu ku-5th Avenue koBulawayo kuliphambanise njani njengabantu abathengisayo?
Iningi lamalunga ethwa laphana sebedilikelwe ke indlela zokuphila, indawo akade bephila kiyo, indawo ekade ilama-customers abo. Sisola ke futhi konokho ukuthi uhulumende kazanga nike lama-councils anike kanye lathi ithuba lokuthi sizilungiselele kumbe sinike ithuba lokuthi basibize lathi sibe lokunye singakutsho like esingathi ngamanye amazwi i-stakeholder involvement ukuthi basinxuse kulowo mhlangano lathi siyetshe lwasinikwe inothisi eyaneleyo ngaleli nyathelo uhulumende aselithatha. Sibona ingani lokho ikubamba abantu ngendlela embi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Yena othi lanxa abanye bekhala bakhona asebelutholile uncedo kuhulumende.
Akula hulumende sibili singathi for sure sibili uzabe eredu lanxa kubuya lokhu akubambe. Kodwa lokhu imizamo esiyibonayo eyenziwa nguhulumende wethu eZimbabwe iyatshengisa sisi ukuthi hhayi khonokhu okukhona abangabe belakho bayazama ngamandla wonke ukuthi kona kube kubambeke kwehle kuye phansi. Siyabona bayazama indaba zama-PPEs, siyabona bayazama indaba zendawo lapho kuthiwa khona ngama-isolation centers bayazama sibili. Kuyabe kunzima singela lutho kodwa kunoko khona hayi bayazama sibili lapho lathi kumele sike sibatshayele ehlombe. Ye akusoze kube 100% kodwa hayi ukuzama bayazama.
Ubona kusenzakalani kumnotho welizwe ikakhulu kwezamabhizimusi lakunhlelo zemali?
Ngemva kwe-COVID-19 impilo ayisoze yafa futhi yaba njengalokhu ebeyikho khona singakafiki kulesi sigaba. Abaningi bazalahlekelwa imisebenzi, amabhizinisi amaningi azavala ayihleke ukuvula, imali izalishabalala. Lokhu akuqondananga leZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele. So kuningi sibili okuzaguquka, kuningi njalo ongasoze kwabuya futhi kwaba njengoba yikho lokhu obekuyikho khona. So kudingakala ke kubana sibopha amabhandi, sibopha amajambo, sizilungiselele. Akusoze kube yimpilo efana nayo sibili nxa siqeda ukulwisana nalo mkhuhlane lo legciwane leli ele-coronavirus. Kuzaba nzima kakhulu sibili kodwa ke singabambanani sonke sizame ukubana sikhangele ezentuthuko hashi ezepolitiki. Singazama ukuthi kona sidobhe lapha lalapha lalaphana noma nje njengoba ngisisho impilo ayisoze yafa yaba njengakhonoku eyebe iyikho khona singakafiki kuba ngaleli elegciwane le-COVID-19. Abelungu bathi kona life will never be the same again.
Umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla seZANU-PF. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Mozambique izolo njengomkhokheli wogatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC. Lapho akhulumisane khona losowabo wakulelo lizwe umongameli Philippe Nyusi ngodaba lwabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo asebevuke eseganga kwele Mozambique. Kunsukwana ezedluleyo amasotsha akulelo lizwe abulale abahlamuki abafika phose amakhulu amabili ngemva kokuba bebulele izakhamizi. Ngokwesibili ukuthi uMnangagwa asuke elizweni selokhu lavalwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umnanga kwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ehlawulelwa ngemali enengi kakhulu ngehola linye. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla.
Kanti umongameli angithi kumele akhangele ukuthi isizwe sakhe simi njani, siphepha njani, senqabela njani umkhuhlane lokhona. Kakuswelakali ngithola kancane ukuthi abaphathi ntambo kumbe abaphathi bamazwe omongameli ingabe ngobani badlalise bachithe isikhathi besiyakhangela ezakomakhelwane khona lapha egumeni labo kusishamalangabi ethusayo. Uhamba kwakhe khona lokuyafika kwenzini, uza hamba ayibona labo ukuthi abaqeda abantu akhulumisane labo kumbe kuyaxoxa njoba nje vele ixoxelwa ukuthi kuthiwa kulalabo abadlulisa amalawu ngahlale phansi ekhaya njengobaba womuzi, lokhu uza kubona umbhuqazwe lo ungedlula.
Kodwa nxa sikhangele udaba alulandayo, asodaba oluphuthumayo kakhulu na olungayenza ukuthi ahambe ngesikhathi lesi ese-COVID-19.
Ayikusilo daba olungachithelwa imali yelizwe engekho, abantu bengela ama-gloves bengalalo ukuthi ayi-protective clothing bezambatho zokuzivikela emkhuhlaneni lo. Kuyethathwa iflemachina ilanda ukuyakhuluma udaba olungelani laleli lizwe. Ukudlelana kwabakhokheli bamazwe yebo siyakubona kuqakathekile, kodwa akulanto engaqakatheka kwedlula impilo yabantu bonabo bakhokhelayo. Abantu laba bangasala bengenelwa isifo leso nosuthethe imali yonke ichitha usiya khona le ngendiza yokubolekwa. Nxa ulonembeza kambe uza kuzwa njani? Into le kakuswelakali ukuthi alubhade njengoba ngithile. Kakukhulunyiswane ngobucwepheshi bakulezi nsuku indaba iphele, ngoba akula muntu ngitholedwa okumele aphumele ngaphandle kwelizwe. Engathi thina nanku sikhona ezindlini, amabutho amapholisa kuyanyakazela labo bahlalana ezindlini, hlalana ezindlini. Kodwa ngithi nxa umthe kumele uqalise ubonakala ngayo ukuthi yena wenza njani. Ayisikho kuhlala egumeni lokho uhamba uyingaphandle kwamazwe usiyakhuluma indaba ezingelani labantu bakho. Ezinye indaba uyaziyekela uzibeke isikhupha uthi usukhuluma ngazo nxa isikhathi sifikile. Hatsho kwakhathesi, okwakhathesi bonke abakhokeli bamazwe ngabahlale phansi bachume emazweni abo banakekele abantu laba ababakhokhelayo.
Khonoko kwenziwa ngumongameli siyabona ukuthi ngokwesibili ephuma phandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lona kuthiwa livaliwe. Kungakutshengisani lokho?
Ukuphuma ilizwe kuthiwa livaliwe kutshengisele ukuthi livalelwe abanye. Yena kayishiywa lapha ngoba ngabe ngowalapha ndila enxa lapha kuvalwa ibizo kuvalelwa wonke umuntu. Kutshengisela ukuthi vele kanandaba lokuthi kwenzakalani kwabanye abantu.
Umnumzana Thande Kozintimkandla ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kase nelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo udinga imali engange 22.75 million US dollars eyokuqhuba inhlelo ezizaqeda udubo lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Iphepha ndaba leHerald lona libika ukuthi uhulumende uza khulula ezinye njalo izibotshwa phansi kohlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuxolela ababikayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi abahle baka Studio 7. Ngibulise nje nabalaleli ngithanda ukudlulisa nje okuncane okusenhlizweni yami ukuthi kathi yindaba lomkhuhlane nanku uyangena we-corona yindaba kathi umkhuhlane lowo ma ungena kukhitshwa amaphoyisa ngokuningi kukhitshwa namasosha ukuthi kathi lo mkhuhlane udinga izibhamu nokuthi abantu bechaywe noma lo mkhuhlane udinga ukuthi uhulumeni akhuphe yena umuthi omningi awufake ezibhedlela kakhulu-ke ezabelweni zakithi komthwakazi awufake nje ezibhedlela umuthi ugcwale nje indawo yonke ukuthi abagulayo bekwazi ukulatshwa eqhatshe namanesi futhi akuyakwazi ukubhadala odokotela namanesi bekwazi ukuthi besebenze labo bantu besize imphefumulo yabantu abasebebanjwe ile corona sicela ukuthi-ke lapho umnangagwa ayibhekisise kahle le ndawo cetha umnangagwa ayibhekisise kahle le ndaba mpela yikho nje okusenhlizweni yami nami ngiyabonga kulokho Mthandeni uMasiza ngisekresta ngiseJohannesburg ngasekresta ngokuhlala Mthandeni lo ngiyabonga
ubonani basakazi kwe-studio 7 mina igama lami nguThembelani Dlamini ngiseBotswana hayi uhulumende siyakubona lokhu thina abanye siseBotswana sibesilesifiso sokuhamba ekhaya kodwa-ke manje okwakathesi akusacaci-ke njengobana sokungezelelwa i-21 days phezu kwe-14 asikwazi ukuthi kungabe kuliqiniso okunganani lokhu ukuthi sokuthiwa 21 days manje i-21 days lezi useZimbabwe nendlela okuyisimo ngakhona ngizibuza ukuthi khona kuyabe kunjani-ke silesifiso sokuthi sibuyele lathi ekhaya cause i-lockdown day senzele kuhle thina abanye lapha silapha asazi ukuthi kuyavela ngani hayi inkosi libusibe Studio 7 nje umsebenzi ocacayo
libonani basakazi be-Studio 7 balibonani maZimbabwe okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yasempoyinz eGwemeni engikhala ngako mina kakhulu kakithi lulwazi ukuthi abantu kabatholise ulwazi ngalo umkhuhlane osihlaseleyo bakithi ngoba kunzima kangakanani ukuthi umuntu efe engazi ukuthi ubulawa yini kanti-ke nxa abantu bengatholiswa ulwazi bebekwazi ukuthi noma behamba noma besenzani kulento enje ethelelwana ngale indlela enje so siyacela bakithi ukuthi asitholeni abantu abangaba lolwazi olujulileyo yebo khonoko okuncane siyakuzwa lathi sizame ukubabonisa abanye sibabonayo ukuthi hayi bakithi kulento enje kodwa-ke besicela ulwazi olujulileyo ukuthi umuntu ebekwazi ukuthi ezweni kulo mkhuhlane onje uthelelwana ngendlela enje ngingazivikela kanjani ukuthi ngingatholi lo mkhuhlane ngiyabonga
linjani bantu bakithi heyi sizwa kuyakhala lapha emakhaya heyi sizwa kuyakhala ke lakithi hayi kuzivela hhayi mina ngiseGoli ngikhuluma ngiwumondli nje neplant kodwa kwamanje ngiseGoli hhayi siyacelisa ukuthi uhulumeni nalo nangago ezame nje ukuthi nikela abantu izinto zokudla abantu bephile ngoba esikhathini samanje kuzi ayi siyacela nje lasemakhaya khaya ama-reserve ifikelele ayisiza rati ogogo bethu khona lathi ngoba eGoli sivalele lapha kuzi hayi ngiyabonga ngiyothiya khonapho
ngibengicela ngiyake ngizwe nje uDonald Ncube engidabuka eGwanda ohlala ngise-South Africa ngiyake ngizwe ezabanye zivalwa kwe-Studio 7 ezami nje hhawu sengiyazifake hhayi azivalwa ngibengicela sibili kakhulu ngoba ngiyalibonile izwe lakithi liphansi kakhulu ngezomnotho ngoba heyi siyabona lapha e-South Africa njengoba ifake i-shutdown nje wonke umuntu uyahola uyathola ukudla baphi ukudla kithi nje ifakiwe nje akula muntu othola ukudla nje abantu bazodla amacimbi nje ezindlini ongenawo ozobulawa indlala mathi uyaphuma phandle nanko amapolisa namasosha ajosekhona ngembongo siyacela nje ukuthi hhayi ubaba umnangagwa nje ayikhathe le nto le siyazi ukuthi khona isifo sikhona njalo akula muntu ongathanda ukufa kodwa kuzoba buhlungu futhi ukuthi ulambe usendlini ungakwazi ukuphuma ngokuthi uyaphuma phandle uhlangane nezilwane sezikhona ukuthi uyafuna impupho uyithole emashoko siyacela nje ukuthi ngabe eyakuzwa naye azame ukusiza nje asisizele abantu bakithi abe nesihelo ngoba siyazi bona nabochiwenga abanayo le ndaba ngoba badla zona imali zethu ezelizwe-ke ezabantu ezelizweke ngoba badla mahara amashopu athengelwa mahara yilizwe laba bantu-ke abangakwazi ukusizwa yili lizwe-ke
l labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Africa lithi abantu abangamakhulu phose amathathu 297 babanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Lokhu kukhuphule inani labalomkhuhlane lo kulelo zwe laya ku-5,647. Uhulumende wakwele DRC yena uthi umnotho walelo lizwe ukhangelelwe ukufiphala lonyaka ngenxa yomthelela we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebelahlekelwe imisebenzi kuleli lizwe ngenxa ye-coronavirus kumaviki ayisithupha edluleyo selisedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30.3 million. Umnotho welizwe wona usufiphele ngesilinganiso esiphose singene kokuhlanu ekhulwini i-4.8%.
Nasenda funga bangu.
Mumazela Kobokobo ehamba lobajila behlabela kamnandi lapho ingoma ethi khumbule khaya. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000. Ele Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi ele Workers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya njalo ezinye sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Eyami impela viki isiqalisile. Lani libe lempela viki enhle. Yimi owenu untungamili Nkomo.